sifuna ilizwe liye ngaphi inkosi yami ukuthi ilizwe leli liphongubanjwa nje amawitsha libe selilinyazwa ngokuthi sinalihlezi ifiso zethu nokuthanda kwethu ukuthi ilizwe leli ke kungani singafundi kobonkomo abavumayo ukuseva ngaphansi kwabomgabela nayizizwa zizimbi kothi ilizwe laqhubekela phambili unkomo kazange alwele ukuthi ilizwe leli alibuse walele ukuthi abantu bakhululeke mina ngiyadana kakhulu nabanye abantu kade sibetshengisa ukuthi bona bafuna ukuthi ngabe bathole izihlalo kodwa bengakhangeli ukuthi ngabe ilizwe leli siyalilungisa lifanele thina lezi zukulwane labantu abethu lezi zukulwane lezizukulwane ngoba lilifa labantu abethu leli eliligugu kithi emele silibambe kuhle ukuthi nxa singalibambanga kuhle lo mlando ngitho lezulwini ngabona uNkulunkulu kuza sitholisisa kumbe siyangaphi lapho siyalahlelwa khona sajonisiswa ngomsebenzi omuke esishiye siwenzile lapha emhlabeni abanye abantu bakathesi asike sikhipheni konke lokhu okwesikukhangeleleyo kuphela ukuthi siseve ama-interest ethu sikhangeleni ilizwe njengelizwe singakhangeli ilizwe njengomuzi womuntu ilizwe leli yasilo lomuntu ilizwe leli ngelethi sonke siyakhathazeka abantu bayahlupheka kuleli lizwe abantu balambile abantu bayenzani into yonke abanye abantu bayakholisa ukuthi kuhlale kunzima kwapha elizweni leli ngaleyo ndlela indaba singavumi ukuthi into azimanga kuhle sikhetha ukubambana thina njengemuli yezimbabwe sibambaneni fo ngokuthi sibambaneni ngokuthabisana sibambaneni ngokuthi silungiseni izinto zifanele abantu baphile ngcono kuleli lizwe ngokunjalo kumele singenane sibuye ndawonye ukukhetho soludlulile sifake ukhetho ngemuva sikhangele umsebenzi okhangeleyo kwesizwe ukuthi uvuselele umnotho wethu njengakhona okokukhona asivumeli ukuthi umnanakho nxa esekhona babe nguye simnike ithuba leli sihambeli sonke okunye kulokhu siza kulungisa phambili uze ilizwe lisifanele leli ngiyabonga kithi
ye baba sibanda umphendule ngamafutshane
ilizwe kalakhiwa ngemizwa kalakhiwa ngolaka kalakhiwa ngozwelo njalo ilizwe lakhiwa ngemithetho lokuthi abantu baqhuba izinto ngendlela ehleliweyo ngembana lingaze lithina liyamnika kumbe kwenziwani udube silalo ilizwe leli ngeke liqhubekele phambili kumbe lithenge enye into yodentsha ekhanyayo lingaphansi kombuso lo okwaziwa nguprezidenti Mnangagwa ngendlela eqinileyo yikho khona okhukuthe ngabantu nje kuphela njengemafia lidube olukhulu kakhulu akulalithi lapha dololo
ye siyakuzwa kakhulu-ke othi sithathe ubaba usecingweni silo baba-ke uthokozane Sileya baba Sileya kunjani
ngiyaphila linjani baba Thuli
siyaphila kakhulu abantu abaningi bafuna ukungena sibili kuhlelo akuphoselakho khonapho ngathini
ubaba uMnangagwa kusokusegcekeni ukuthi ivele kazange awine ngokusemthethweni and ilizwe leli walihluthuna elihluthunela abantu bezimbabwe khathesi into asezama ukuyenza ukuthi ancenge upresident uChamisa ukuthi abuye azomncedisa mina ngedwa mbona nganika kusonto eright uright kakhulu uChamisa nxa esala ukuthi azoncedisa uMnangagwa ngoba into esisenzakala kathesi anta untu usefuna ukuthi abhixe avoxe ubaba upresident uChamisa edakeni lwakhe avele aselwenzile yena into le anta ona urigila ama-elections ecabanga uthena yena laba abangani bakhe ababemthembisile ukuthi bazamenzela lokhu ayekukhayele ukuthi bazakwenza sokwehlule kathesi so iqiniso likhona nje uMnangagwa into okumele ayenze ngavume ukuthi wariga ama-elections avume ukuthi sokumehlule aqhubele abantu abangakwanisi ukuthi bavuselele ilizwe leli hathi lokhu esikubona akwenzayo
kodwa-ke Sileya phela umbuso awuphakelwane njengegwayi phela ubonana ngapho ngokusalenda nje ethi hhayi bantu sokungehluli kuyenzakala khona
lapho usuwayetha esikhonkosini baba Dube umbuso kawuphakelwana njengegwayi kodwa esikukhangeleleyo yukuthi singathithina thina ubaba uChamisa ngavume kathesi ukuthi abambane lolo bakuMnangagwa ngithi of course ngiyazi ukuthi uChamisa indlela zokuvuselela ilizwe leli unazo but kuzabe sokusibulele politically ngoba into ezakwenzakala yukuthi nxa sesingena phana uMnangagwa bazasibhixa edakeni basitshonise phansi okuzakwenza ukuthi imuli yezimbabwe iqhubeke idubeka ngoba ngo-2023 nxa sebesibhixa edakeni loliyana bazabuya berige futhi ama-election
sithathe-ke ubaba usecingweni ngazuthi silobani mnumzana kunjani
iyaphila baba
ngikhuma lobani
lo Ngulube
yebo Ngulube kunjani baba ibizwa ngubani
Albert
ye Albert Ngulube akutshoni ukudaba lolo libona njani
bekufanele kuvume lokhu yena uChamisa kodwa ngokuya kwesikhathi akufanelanga kuvume lokhu ngoba into esebedlule kuzona okungenzakala phambili angeke sikwazi kufana nokuthi uyathiwa lapha njengofishi angithi ufishi ma ufuna ukuwubamba ukuzama ngazo zonke indlela. So uThamisa yena uright engavumi lokho. Ngoba ngokuya kwesikhathi mhlambe ngezindlela mhlambe songenzakala something ngaye. Ufana nomuntu osengozini kuwumanje. Yena akabekezele kuze kufike lowo nyaka lozayo, leyo mnyaka lezayo azavotela ngaye.